Soku izika disenda bagu VOA Ndebele. Amachono zitovo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Siyabonga kuBlessing Zulu osiphe indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 24 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Uncube wethule ibhajethi leyo kusakhiwe isinja sedayela ephalamende esise-Mount Hampden lapho azise ukuba uhulumende ukuqakathekisa kakhulu imfundo yabantwana.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje wethule ulusu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibhajethi yomnyaka ozayo oka-2023.
In terms of the promises of trinkets and trappings or positions, titles and entitlements, we are not moved by those cheap things. We are not in this struggle to get benefits for ourselves. We are not a pioneer caller.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, uthi wala ukuthatha imota kuhulumende weZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe babezama ukumvala umlomo. Namhla uZulu welemelika uyajabula epheka ezifela emlonyeni abemuli bebuthene bethakazelela ikhefu lokubonga abakwenzelwe nguSomandla umnyaka wonke ele Thanksgiving. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibhajethi yomnyaka ozayo oka-2023. Ibhajethi le ethulwe nguNcube yedlula kancane ama-trillion amane amadola weZimbabwe, 4.2 trillion. Esithi isilinganiso esikhulu sale imali siza kuya kugatsha lwezomfundo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uncube wethule ibhajethi leyo kusakhiwe isinja sedayela ephalamende esise-Mount Hampden lapho azise ukuba uhulumende ukuqakathekisa kakhulu imfundo yabantwana esibangeni se-primary le-secondary. Imali ephiwe ugatsha lwezemfundo ifika 631 billion amadola kuleli. Iningi kakhulu nxa kuqathaniswa naleyo ephiwe ugatsha lwezempilakahle, lona luphiwe 473.7 billion ukuthi imfundo yaphezulu iphiwe 156.5 billion. Okumangalisa abaningi kuba ugatsha lwabalwa impi yenkululeko luthole amabhiliyoni edlula amashumi amane 46 billion, okuyimali eningi ukwedlula etholise ugatsha lwamandla kagetsi engaba ngamabhiliyoni aphezu kwalitshumi lanhlanu 15.4 billion, ukuthi ugatsha lwezokulungiswa kwemitshina lwe-industry lwathola amadola aphezu kwalitshumi lanhlanu lengxenye 15.6 billion amadola kuleli. Esethula ibhajethi yakhe ka-2023, uNcube uthe imali eyabelwe ingatsha zikahulumende izaqakathekisa kakhulu ukuthuthukiswa komnotho welizwe.
Mr. Speaker, in line with the Constitution, every child has a right to basic education.
Sihambelana lesisekelo sethu sombuso welizwe. Wonke umntwana ulelungelo lokufunda. Sifuna ukuba wonke umntwana afunde kungela mbhadalo.
Uncube uqhubeke esithi uhulumende wakhe uza kuza nendlela zokuba uZulu afake imali emabhanga ukuze kube le mali elizweni.
Sihambelana nezifiso zokuba wonke umuntu abe lolwazi. Imali efika 777 billion izaphiwa izikolo zonke zaphansi lezaphezulu.
Njengendlela yokulungisisa umnotho welizwe, uncube ubuyisele umthelo wokungena kwempahla elizweni owe-value added tax VAT ekudleni okuthengwa phandle kwelizwe owawesulwe ukwenzela ukuthi abantu bathole lula ukudla. Wengezela njalo kumithelo ebikade ivele ikhona. Ingcishi kwezomnotho uMnumzana Masimba kutshera uncome ukwengezelwa kwemali eyabelwa ugatsha lwezemfundo kubhajethi yomnyaka ozayo.
Esilethemba yokuthi kumbe ithemba lethu ngelokuthi imali leyo izasebenza ukuthi yakhe ezinye izikolo lokuthenga infrastructure efunakalayo ukuze abantwana bafunde besebenzisa singathi ama methods esimanje manje.
Isikhulumeni senhlanganiso yababalisi uMnumzana Themba kuyemoyo uthi imali ingabe sedlula ezinye kodwa ilakho kungeneli.
Nxa sikhangela indlela i-budget kaMthuli eyenziwe ngayo, abantu bazathi i-education inikezwe imali eningi iyedlula ezinye. Kodwa iZimbabwe ngelinye lelizwe elingama-signatories ukoQuatar labo Lincoln Declaration, lapho kukhulunywa khona ngokuthi ku-national budget i-education kumele inikezwe 22%. Esiza kwesaba kakhulu ukuthi leyi kuthiwa i-proposed budget allocation ayisiyo imali ezahamba iyenikezwe i-education nxa ibhajethi sisetshenziswa.
Kwezokulima uhulumende uthe uzanikeza imali efika izigidi ezingamashumi lengxenye $154 kubhanga le-AFC ukuze incedise abalimi ukulima umumbu, indumba, ama-sunflower lezilimo ezingafuni izulu eliningi. Abakade bekulumbuthano wokwethulwa kwebhajethi bagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga, abaphathi indaba bakahulumende kanye lamalunga edayela ephalamende. Ibhajethi ka-2023 iveza ukuba eleZimbabwe lizosebenzisa imali ephindwe kabili kulaleyo esetshenziswe lumnyaka oka-2022. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
UMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, uthi wala ukuthatha imota kahulumende weZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe babezama ukumvala umlomo. UChamisa wethule amazwi la ephendula kukhulunywe nguMnumzana George Charamba, isikhulumeli sikaMnangagwa njalo ophethe uhlangothi olubona ngokwenzakala ehofisini kamongameli labaphathi intambo bakahulumende. UChamisa utele uBlessing Zulu weStudio 7 ukuthi kathiwa ngakudlayo.
In terms of the promises that of triggers and trappings or position titles and entitlement, we are not moved by those cheap things. We are not in this struggle to get benefits for ourselves. We are not a pioneer column. We are not like people who are motivated by the Last Supper.
Nxa sitshelwa ngezimnandi, izikhundla lokunye okuthenjiswa nguhulumende, asilandaba lakho konke lokho. Asidingi ukuthola inzuzo, asidingi kudla, esiza kukholisa sisodwa. Sizama ukuvuselela ilizwe leZimbabwe elihlutshwa izinto eziningi. Kulabantu abaningi abahluphekayo abahlala phandle kwelizwe, abadubeka kunye okumangalisayo, kumele ukuthi ngayibo abancedwayo. Sifuna ukuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe, lokho okunika abantu amapulazi.
This thing of giving me a farm, I am not a farmer. I don't need a farm. This thing of giving me a Mercedes Benz, I'm not going to participate like Shoemaker in some race where I need to enjoy cars. No.
Mina ngwami angifisi ukuba leplazi ngoba ngikwazi ukulima. Lokho okunika abantu izimota, angifuni imota ngoba anginjengoMichael Shoemaker utshayela izimota zemidlalo yemincintiswano ye-racing.
Ours is institutions politics.
Lo umnumzana Nelson Chamisa obexoxa lo Blessing Zulu weStudio 7. Umnumzana Ambrose Sibindi othakazelela ezombusazwe uthi uChamisa uyichaye ekhaleni.
UPresident Chamisa owebandla le-CCC nxa ekufaka ngaleyo ndlela, ngibona singamazwe ahlakaniphileyo njalo ngikhokhele imbono ngakuhlakaniphile. Ngiyani kungani sitsho njalo? Siyanazela eZimbabwe lapha kunabantu abaningi ababethi xa babona beyi-potential yokuthi bazame ukuxoxa uhulumende ikangene endleleni. Sibona abantu abaningi sasibathembile begcina benqanzwa nemali, benikwa izimota, benikwa amapulazi, benikwa into bethula. Sibona nabafundi bamachechi banikwa amapulazi bekumele bekhokhe ukuthi babafundi. So-ke ngokuthi amkazelwe umuntu okhangele ekuhambela i-opposition leni, opposition yeZimbabwe, ngibona ngathi wathatha isitansi esihle ngoba wayengagcina engxenye layikho ecompromise. Ekwini esethengisa abalandeli bakhe. Ungangcono athe ngomnyama kodwa ithungamela abantu ukuthi bayethola i-freedom ezanetithizwe soke kulokuthi yena agcine esitheni ezekhesheni. Ngibona ngathi mina i-position ayithatha ngimana la 100%. yiko kuba umuntu anele lokho.
Unumzana George Jalamba uthi konoko uwala kwakhe yiko kwenza ukuthi ilizwe lime mazonzo njengakhonoko eliyikho khona. Ungathini ngakhonoko?
Akuzibangali South Arambe kuthiwa njalo vele iyimilangwethi yabo. Sebejwayele abana abantu abathiniswa ngezibithi, bathiniswa ngezimota, bathiniswa ngamaplaza. So lokhu ilizwe engafuke kulincede ndawo kangeqalo lizathatha abantu elimota ithamisa yedwa ilizwe libenefitha ngayo. Abantu bezibayo babenefitha ngoba abantu baqhubeka bayadikeka. So kube kuhle ukuthi uthi amnanqayele okungethiwa ukuthi esithi aqhubeke ezama ukuthi afuqe abantu ukuthi uthinte umbuso weZimbabwe ungene omunye uhulumende uwezantu yengaphuma usehlele for the past 40 years asibona ukuthi okuyenzakala kulani. Abantu bayadikeka, abantu bayalamba ezibhedlela kulalutho, ezikole, i-education fund, ama-examination papers ayakhikha, akunanto ehambayo. So ke i-education amatitsha bayalamba abafundisi. Ilizwe that chaotic. So ngibona ngathi mina uhlamta wenze kuhle lokhuluya ngutharamba lokho ngobulwane umuntu odesparate owayesefundayo simbambe ngamakhala simaye ngemali besimaye ngemota isikhathi sabo sehlula ngikutharamba esekhaya.
Umnumzana Ambrose Sivindi uthakazelela ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla lezano PF.
Ukuthi imota angiboni ukuthi yinto esingayifaka imiqoka kakhulu ngoba imota constitutional ithuka wonke umuntu either oku-House of Assembly kumbe oyabe ekucabhinethi esembusweni liyana yinto ebhalwe phansi. Asonto esingathi ngenxa yokuthi usephiwe imota ubephiwa ukuthi njengenja aphiwe nje itambo angasakhulumi njengoba kunje vele engekho lasembusweni lo nokukhuluma kuyamfula ibandla lakhe lokuthi alihlanganise lakho liyamfula. So asingeke sithi thina imota yiyo kathi izamphilisa ngoba wonke umuntu nama-members of parliament wakhe alezi mota, ama-ministers alezi mota. So ukuthi sikhanye sesigxile kutheni ayala akafuni ukuphiwa imota kutshengisa ukufiphala kombono. Umongameli yena uEmmerson Mnangagwa ubethi yena ufisa ukuthi ngabe wonke umuntu usebenza ndawonye.
Ye kodwa-ke siyabona ukuthi kulabanye phela abagcina bengena kuPollard lezinto ezinjalo kodwa kuhambi kahle. Sibona zana kula lutho oseluyenziwe yiPollard. So yikho phela ushamise sithi ukuthi ngingena into ezinje akusebenzi lokho.
Angazi ukuthi siyabe sisebenzisa what measure ukuthi sithi into kazihambe. Umsebenzi owenziwa yiPollard yiwo suyenze ukuthi kathesi namanye amazwe abone isifiso se-second republic se-inclusive it somhlanganisa umuntu wonke. Ungakhumbula manje isinde ye-Commonwealth babuyile labo bezokha ngikhangela abokukhangelayo and ungakhangela manje upresident wase-South Africa laye ngalokho okwenziwe yi-second republic lokubambanisa amabandla aphikisayo laye uhambe wayalobha elobhela e-England ukuthi iZimbabwe kayibiswe loku-Commonwealth. Ngibona ngathi mina lokho okwenziwe iPollard ifenze okusemandleni ayo. So kuthi so League of Nations ukuthi yona ikuthatha ngaliphi indlela. Bengikhangelele ku-development political. Sibe sesikhangela nje ku-development economical. Yes, kulama-challenges here now ngendaba zama-sanctions. Kodwa ungakhangela into esiyenziwe yi-Second Republic in the past 4 years. Kule-change sibile enkulu, kulo mahluko omkhulu kakhulu. Bakhayela infrastructure, amadamu, imigwaqo. Iyo into ekufuze siyakhele phezu kwayo umkhono mesiwufisayo.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla lezanu PF ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Namhla uZulu wakwele Melika uyajabula epheka ezifela emlonyeni, abemuli bebuthene bethakazelela ikhefu lokubonga abakwenzelwe nguSomandla umnyaka wonke ele-Thanksgiving. Kwenziwa amadili izimuli zijabula, kudliwa amafidlolo ikakhulu ingalukhuni ngalolu suku umnyaka yonke. Njalo lokhu ukunanzwa kwaleli langa kuba yikuqala kwesikhathi somnyaka sokulungiselelwa ikhefu elikhulu lomnyaka elekhisimusi kanye lelokwamukela umnyaka omutsha. Sixoxe lo mvangeli uFlorence Ndlovu echasisa ukuthi ilanga leli lichoni kuye njengesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, esesihlale kwele Melika kweminyaka eminingi.
ikhefu le-Thanksgiving lalapha eMelika eZimbabwe sasingelalo, kodwa ngithanda ukubonga uThixo ngokuthi likhefu lokubonga uNkulunkulu ngasenzela khona, ikakhulu ngesipho sempilo mntanami.
Yikho esikubongayo yini khonoko ukuthi sibonga impilo nge-Thanksgiving? Sibongani?
Sibonga impilo lokusindiswa. Uyabona kwaba lesikhathi ilokhu za umkhuhlane we-COVID, ubhubhane lwe-COVID olwaqeda abantu. Thina sasila noma kungala COVID, i-Thanksgiving yahlala ikhona, kusho ukuthi abantu basinde ezintweni eziningi. Sibona umusa kaNkulunkulu ukuthi uThixo uyasithanda njalo uthi sindise ezindaweni eziningi. So yisikhathi sokuthi sibuya ndawonye ngayonalinyanga ekaNovemba sizobonga uNkulunkulu nyaka yonke ngekhefu le-Thanksgiving. Sibuthana sengathi yi-family reunion, kwabanye bahlangana bezimuli zabo abehlukana lazo isikhathi eside.
So yisisikhathi sokuthi abantu njalo babambane bezimuli?
Yebo mzukulu.
Kwenziwani-ke manje nxa sesithi siyahlolisisa, kwenziwani ngesikhathi sakhona ese-Thanksgiving?
Namhla kunjenje akubizwa zwayo mntanami, kuphekiwe amathoki lawa asetafuleni yomunye lomunye ongumnyanga lonothileyo. Hawu, kuyadliwa, kuyadliwa namhlanje. NgesiNdebele sithi yimvimbi. Nxa yimvimbi kutsho ukuthi kuyabe kungaphandle liphela, liyabe lisina. Yimvimbi izindlu zonke, abantu bonke abanye baphaphile bevela ezindaweni eziyeneyo bezohlangana nezobo zabo ekade bacinana lazo. Namhla ilanga elihle, lathi khuluma nje sosiphethe inkarakathi yemigqomo yamankomi chetiye. Hayi, iyanathwa-ke namhlanje. Ye-Thanksgiving iba different phela, sinatha okuthiwa yi-pumpkin, pumpkin pie.
Pumpkin spice ethanga.
Ethanga mntanami, enukelela mnandi, kudliwa ama-pumpkin pie.
Thanksgiving singathi ehlukene lekhisimusi ngaphi?
Iphosibe ngumfanekiso wayo, kodwa hayi kuthiyene nje ngoba i-Thanksgiving lapha sidla ithoki namhlanje. Inyama i-special dish ithoki, i-turkey lapha eMelika.
Ongelayo ingalukhuni, hayi kaso Thanksgiving le.
Akula longelayo ngoba kulamanye ama-donors alethela abantu abangathola. Laba sezitaladeni abangaphansi kwama-bridge namhlanje bakhiwa amathoki aphekiweyo.
Wonke umuntu uyathola idoki.
Wonke ongumnyanga, ngiqale ngakho ukuthi ongumnyanga lonothileyo kuyafanana namhla, inyama ethoki iyadlivizwa everywhere.
Asikho kuthathwa ludumo yini thina nxa sikhangela isintu sethu njengabantu abaphuma eZimbabwe, kulandela amakhefu nala esingaziyo ukuthi aqala njani?
Kuthathwa ludumo mntanami, kodwa-ke va udumo lwakhona baluletha bafaka ukuthi Thanksgiving to the Lord. So kusiya ngawe ukuthi wena who are you thanksgiving to? Ubonga kusathane kumbe ubonga kuNkulunkulu?
Umvangeli Florence Ndlovu uhlala kwele Melika engodabuka kwele Zimbabwe esixoxelaye eseTexas. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abamabandla aphikisayo bathi lanxa besamukela amazwi kamongameli Emerson Mnangagwa awukuthi abantu kumele bachiyane lodlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo, uMnangagwa kumele aqondise lawo mazwi kubasekeli bebandla lakhe leZANU-PF ngoba kuyibo ababangela udlakela. uMnangagwa wethule inkuthazo le edalele ephalamende izolo. Amazwi akhe aza ngesikhathi ibandla le-CCC likhala ngokuthi amalunga alo ayahlukuluzwa ngabezanu-PF kogudu. Ngenyanga edluleyo kube lodlakela njalo eMatobo laseNsiza eMathebeleland South, lapho i-CCC ethi amalunga ayo agoqela ilunga ledalele ephalamende unkosikazi Jasmine Toffa batshaywa ngabasekeli bezanu-PF balimala kakubi. Abahlaziya ezombusazwe bathi udlakela lulakho ukudlondlobala phambilini kokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule endawonye lesikhulumeli sebandla leZaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Okwakuqala yiwo umsebenzi kamongameli ukuthi akhuthaze uzulu ukuthi basukane nento zodlakela bakhangelane lokulungisisa lokwakha ilizwe. Kodwa-ke iphutha elikhona ngelokuthi umongameli ukhuthaza ukuthi kungabi nodlakela, kodwa abantu abayenza udlakela siyababona bengaphuzwa, siyababona bengabanjwa amaphoyisa. Mhlawumbe labo abayibo ama-victim bakhona labo abantu be-CCC besaziyo ukuthi baba ama-victim bashiselwe izindlu, yibo kade besemajele. So inkinga esinayo thina njengozaphu yikuthi bayakhongqosela into ezinhle kodwa izenzo zabo azihambelani nalokho abaphongqoselayo.
Babugawule, nansi indaba. Kuthiwa umongameli ukhuluma ngodlakela, kodwa yini abezanu PF elenza udlakela?
Okukhona Nkomo ukuthi amazwi kamongameli abe ngamazwi akhangelelweyo ukuthi aphume kumongameli, avele kumongameli, aluba ekhuluma edale lephalamende, e-addressa idale lephalamende, ngoba xa e-addressa idale lephalamende uyabe ekhuluma labantu bonke, ngoba abantu bonke laba ilizwe lonke, each and every constituency, abantu bamelwe ngamalunga edale lephalamende. Ndalo bona abantu yiwo ekugcineni abamelele ethwale umbiko nalowo wawuhambise bayawufikisa kwizigaba zabo bazimelayo ukuthi udlame, hhayi xa silungiselele ukuthethelela akube lokuthula kungalelo dlame. Kuqakathekile amazana akathi khuthazele ezinkokeli, kumele kuvele kubukokeli khona ukuthi kumele kube lokuthula. Ngibona ngamazwi amahle kakhulu aqakathekile avela kumongameli.
Baba Ndlovu, amapholisa ungathi liyasuthiseka yini ngendlela aqhuba ngayo umsebenzi nxa sokusiza kundaba zodlakela? Ngoba einsiza lasematobo sabona kutshaywa abantu be-CCC. Yebo, abezanu PF labo bathi batshaywa, kodwa sikhuluma nje akulabantu asebebotshiwe phezu kwalolo dlakela. Ungathini ngalokho?
Amaphoyisa abantu abazimiseleyo ukwenza umsebenzi wabo. Thina siyazi lokho, akula muntu ongaba lombuzo kumbele ukuthanda kuza ngokuthi bazimisele na. Inkinga ikuthi bayatshelwa, bayadonswa zinkokheli zikahulumende, betshela ukuthi yenzani lokho, lingayenzi lokho. Yikho ngitshilo mina ukuthi nxa umuntu, bakhona abantu abakhiphela lamavidiyo bekhuthaza udlakela, laba abantu bayazihambela ezitredini, akula nto ebayenzileyo. Inkinga ekhona ngizakhuluma ngesilungu nge-impunity, ukuthi abantu abafekela ibandla elibusayo bayavunyelwa ukwenza santando. Laba abanye bengathi bona bayaphindisela, mhlawumbe betshengisa ukukhonona ngalokho, umthetho uyabadilikela ngesinye isiqubu esesabekayo. Yo inkinga nje ekhona ayisiyo ukuthi abomthetho bakithi behluleka ukubamba umsebenzi, bayawazi kakhulu. Inkinga yi-impunity.
Babugawule, bakhona abathi amapholisa asekela ibandla lenu, njalo yini eliwatshelayo ukuthi bophana be-CCC lingabophi abezanu PF nxa kuthe kwaba lo dlame?
Ngabantu abafuna ukuthi bangcolise uhulumende wezanu PF ngokuthi bathi bona amapholisa ayathunywa. Amapholisa athunywa, amapholisa umsebenzi wawo usegcekeni. Amapholisa akula muntu ongaphezu komthetho, umuntu ophula umthetho kumele abotshwe. Nxa esebebotshiwe futhi sebekhala abantu bethi aluwa abantu labo bayakhitshwa futhi abazizenzi bethule imithetho. Akula kuthi umuntu wezanu PF, akula kuthi we-CCC, akula kuthi wezaphu, umuntu ophula umthetho amapholisa ambo. Xa unganika isibonelo Nkomo, kahambe wezanu PF sebeyedala icala elisegcekeni olibona nantiyala, uzambona ebotshiwe. Abantu babebotshwa, bonke bona bethi babona bebotshwa bonaba. Ayise abantu bonke akuwagabhelele umuntu ngaliphi bayo. Abantu bamele babotshwe njalo bayabotshwa. Ukuthi amapholisa ayatshelwa nxa ebopho akusoqiniso lelo. Sokuyinto nje ekhulunywa ngabantu be-opposition bezama ukungcolisa uhulumende wezanu PF.
Baba Ndlovu, lina njengezaphu ungathi ahamba njani amalungiselelo lo eno okhetho? Akula lapho eliphazanyiswa khona yini?
Hayi, siyahlangana lapho kwethuselwa, siyahlangana lapho kwethuselwana, insiza sahlangana lapho. Kodwa-ke bengithanda nje ukuthi ngiphendule udaba olukhulunywa ngobaba uGawule. Ihlazo esilalo kakhulu njengabantu besintwini ikuthi nxa sesijoyine umhlangano wezano sesithatha thina sibe phambili siyithi njalo ama victim.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu ubexoxa endawonye lelunga lezano PF umnumzana Believe Gawule kungxoxo ebilawulwa nguNtungamile Nkomo weStudio 7. Imidlalo yenguqu yomncintiswano yezizwe zomhlaba e-World Cup edlalelwa kwele Qatar isichiye iningi ababhejela imidlalo le bekhala ezimathonsi ngemva kokudliwa imali kunye lezifuyo bebhejele amaqembu abo ezenguqu ukuthi ayonqoba kodwa kwehlule. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda.
Amaqembu amabili abethenjiwe ukuthi azanqoba kumdlalo yabo yakuqala kulumncintisano yabo lahle phansi. Iqembu le-Argentina lidlalelwa ngumdlalo odume kakhulu uLionel Messi lenqotshwa eSaudi Arabia 2-1. Kukanti izolo elamaJalimane libhuqo iJapan 2-1. Iningi belifake imali libhetshelwa ukuthi ayanqoba. Umnumzana Philani Sibanda udliwe imali yakhe. Umnumzana Sipho Moyo layo bebhejile usebuhlungwini bokudliwa imali ngokudliwa kwelamajelimana.
Ibhora lapha lindlimazile lapha yazi kade ngibhejile ibhora lapha athatha imali yonke yamfaka emhulu yazi. Kaba zithi iGermany izawina abandlimazo yazi kade sikhoni abantwana ukuthi nizabanikani asakwazi kunzima la.
Umdlali wakaba nodumo edlalela iqembu le-Highlanders uDouglas British Mloyi laye ubebhetile kodwa usele ebambe phansi.
Angilami ngomuntu wakhona hayi angivele mina ndisizwe ama-surprise kwendlinge ngathi futhi sebebhelela ukuthi hayi wakhuleki.
Emabhawa sosiba lo msindo sebesilwa ababhejayo abayena ngasafuni kubhatala. Umnumzana Dumisani Gumede uthi sediniwe ngokuhlala elamula abalwayo ebhawa yakhe koBulawayo.
Abantu asincindi lezo ezikhala lapha. Abantu bayadliwa, abanye babheja sikili. Mbona omunye izolo edliwe inja, inja kuyahamba. Omunye udliwe imali bethunyelwe ukuthi ayibhadali irenti. Yadliwa imali yana sizibhakele ezikhala phandle. So every day sesilamula imsindo ekwana 3, 4, 5. So kuliwa sibili imsindo yakhona hayi.
Onompembe kulimdlalo kukhanya bayimambe kahle. Njalo onompembe owe-South Africa lowe-Zambia batshaye kuhle kakhulu. Ukutshaya kwabo ukuze kwajabulisa umnumzana Israel Mgwagwa owake waba ngunompembe eZimbabwe njalo kwamanje uqeqesha abanye onompembe koBulawayo.
Asikaboni kona kuyani okuthiwa khona kuyafeva. Kumbe bafuna le itimu ingayiphambili. Sibona unompembe weZambia, sibona unompembe weSouth Africa. Hayi sibachayela inhlombe sithi baqhubeke ngaleyo ndlela. Otherwise imidlalo ebuyayo leyo bazagetha.
Imidlalo le iyaphambili. Emini namhlanje iqembu lezwekazi le-Africa iCameroon inqotshe 1-0 yiSwitzerland. Kukanti okwamanje iqembu leGhana lincikelana lele-Portugal umdlalo usiye emaphethelweni. Kusihlwa namhlanje ele-Brazil lidibana lele-Serbia kuphethwa ihlandla lokuqala lemidlalo ye-World Cup 2022. Kusasa kuqala ihlandla lesibili lalo mncintiswano. Ngiyimana ye-Studio 7 koBulawayo igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Sikhangela eminye imidlalo edlaliweyo kuGroup G iSwitzerland inqobe iCameroon 1-0 kuthi iUruguay leSouth Korea zibe ngutshiki lobhanqa zapha le-0-0 iPortugal inqobe iGhana 3-2. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenzakala emncintisweni wenguqu wamazwe omhlaba owenzelwe kwele Qatar oweWorld Cup 2023. Singekehlukani sobothi sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibhajethi yomnyaka ozayo ka-2023. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu okwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi sithi asidibaneni njalo kusasekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.